Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 1 Ntulikazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane lecoronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasukumela phezulu elandela isixwayiso sokutshengisela isithi ngoba phose wonke umuntu elizweni usethelwe nzima ngomumo wezomnotho.
Thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelater labantu. Njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile, bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli todwa singemuva kwabantu.
Isisindo sedola leZimbabwe sikhihlikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni osekuchiye ingcwethi kwezomnotho zihlaba umkhosi wokuthi umnotho welizwe ususiya emlindini ongelamkhawulo.
Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Labalegcikwane lecoronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Phakathi kwabantu abangamakhulu ayisithupha 650 abahloliweyo izolo ukuthi bengaba belegcikwane leli na, kulabalitshumi lasikhombisa 17 abatholakale belalo. Abalitshumi lantathu 13 ngabevele kwele South Africa, kuthi oyedwa ubevela kwele Botswana, ikanti abathathu ngabathole leli gcikwane elizweni. Leli gcikwane selibulale abantu abayisikhombisa elizweni. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile eyethule umbiko izolo ukhuthaza uZulu wonke ukuthi atshengisele elizweni jikelele kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe, ithi ilethemba lokuthi abantu bazayixhasa ngobuningi babo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba izolo, umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Promise Mkhwananzi uthe kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukubusa ngoba esephula ilungelo loluntu njalo esehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uhulumende yena uthi uyazama ukulungisa umnotho welizwe ngenhlelo zakhe kanye lokwenqabela inkohlakalo njengoba sokuleziphathamandla zakhe ezike zabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mkhwananzi.
Ukutshengisela kuyaphumelela, kwaphumelela kakhulu ngoba ngakhangela ngo-2016 zaqoqa abantu batshengisela. Kwaba lempumelelo eningi kakhulu kulelo hlelo lokutshengisela. Okwamanje singakaqalisi ukuqoqa abantu, kukhathesi lapho sesi-announce khona ukuthi sesiqoqa abantu, sesiqalise ukuqoqa abantu, sikhangele ukuthi uhlelo lwethu lwelo luphumelele ngoba thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelater labantu. Njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile, bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli todwa singemuva kwabantu. So angila doubt mina ukuthi ukutshengisela lokuzaphumelela kakhulu.
Siyananzelela ukuthi abanye abatshengiselayo bathi bayabotshwa kumbe bahlukuluzwe. Lina lizaphepha njani kulokho? Lizaqala lazise amapholisa? Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi labantu abatshengiselayo bavikelekile?
Siyakwazi ukuthi uhulumende ubhizi ukubopha lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo okusemthethweni njalo ngokuthula, kodwa thina soze siyekele. We will never surrender our right to peaceful demonstrations. We will never ever surrender that right. So sizakuya phambili sitshengisela ngokutshengisela lokhu kusemthethweni, kusemnqunyweni somthetho esingathi ngesilungu i-constitution. Kuvunyelwe ukuthi abantu nxa belezikhalazo abalazo batshengisele ngokuthula, bengadisturb abanye abantu, bengenzini. So lokhu sizakwenza nxa uhulumende engakhetha ukusebenzisa udlakela nodlame ebantwini abatshengisela ngokuthula, kuzabonakala ngalesi sikhathi. Kodwa thina isinqumo sethu yikuthi sitshengisele ngokuthula, uhulumende azwe izikhalazo zethu njalo a-adresse inhlupho ezihlangane lezakhamizi lozulu jikelele eZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi lithi lizaqoqana lezinye inhlanganiso ukuqhuba lokhu ukutshengisela. Lingabe lisebenza lenhlanganiso eziningi yini? Sikhangela ukuthi lezi sebenzi e-ZCTU yathi layo kungcono kutshengiselwe.
Thina sizinikele ukusebenza nenhlanganiso zonke ezifuna ingqubela phambili yeZimbabwe, ezihlanganisela abasebenzi, ababalisi, amanesi, amadokotela, ama-students, ama-vendor, ama-windi, ama-driver, amakhombi, abangasebenziyo, ontanga, wonke umuntu sizimisele ukusebenza layo. Njalo yiwumkhankaso esiwenzileyo namuhla, sinxusa wonke uZulu, wonke inhlanganiso engabe ibona ukuthi iZimbabwe emangakuhle, ukuthi sibambe ndawonye silungisise izinto, izinto lezi zibe right, abantu bathole labo ithuba lokuphila kahle.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTajamuka sesijikile. Ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Isindo sedola leZimbabwe izolo sikhithikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu kubangele ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usendleleni yokubhidlika ngamandla. Ekusungulweni kohlelo olutsha lokuthenga lokuthengisa imali yakweleMelika emkambo wemali ngeviki ephelileyo olwe Foreign Currency Exchange Auction, idola elilodwa leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi phose ayisithupha, $57.36. Kodwa umkambo wayizolo uhlele ukuthi idola leMelika elilodwa kuliviki kumele lilingane lamadola akuleli angamachumi edlula kancane ayisithupha lantathu, $63.64. Emkambo wensitha, iblack market ngesilungu, idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli alikhulu, $100 kusiya phezulu. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho zithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho uzaqhubeka ubhidlika lentengo yokudla lenye impahla ezitolo layo ikhuphuka. Owake waba umphathintambo wezenotho kuhulumende womanyano ngomnyaka ka-2009, umnumzana Tendai Biti uthi indlela entsha yokuqathanisa idola leMelika leZimbabwe le ayisebenzi. Ngakho uBiti uthi okudingakalayo ukuthi kususwe idola lakuleli kusetshenziswe eleMelika kuphela. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-rate le ekhona khathesi $63.74 itshengisa ukuthi iZim dollar kalikabi stable, ngoba sibone last week i-rate ibi-57, khathesi isiyi-63.74, engxenye next week izakhwela njalo. So i-rate le isitshengisa ukuthi iZimbabwe dollar kayikabi stable, asikabi le fixed rate esingathi yiyo i-rate eZimbabwe dollar khathesi.
Ukutshintsha imali ngohlelo lwe-auction lolu olutsha, ubona lufika kuzinga yini lokwenelisa ukuqeda ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha, i-black market?
I-black market ikhona ngoba i-US dollar elikhona phakathi kwelizwe ilutshwane kakhulu. Ukuthi abalifunayo ikakhulu ku-productive sector abayitholi i-US dollar. Yikho bezinikele ukubhadala amaZimbabwe dollars amaningi ukuthi balithenge i-US dollar ku-black market. Nxa kuyikuthi i-auction lay isibuya le mali eningi eyama-US dollars yokuthi abantu abaku-productive sector kakhulu bangakwanisa ukuthi bazithengele ama-US dollars ku-auction. I-black market ngibona ingasebenzi. Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali ikakhulu ngabantu abafuna ukuthi bazisebenzise ukuvuselela i-economy yelizwe.
Kulamanye amabhizimusi esizwa kuthiwa kasavumi ukwamukela imali yeZimbabwe ngoba athi afuna irandi kumbe idola leMelika kumbe ezinye izimali zaphandle kwelizwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngibona kuyinto enhle enziwayo ekwala amaZimbabwean dollars ngoba siyakwazi ukuthi ama shops ayakwansi ukuthi athathe lawa maZimbabwean dollars awahambise ebank nxa engawafuni. Kodwa ukwalela umthengi ukuthi athenge esebenzisa amaZimbabwean dollars kuyinto embi kakhulu. Abanye bayazama ukuhuga ngokuba lama price aphansi nxa usebenzisa US dollar. Leyo ngibona njengani indlela esingathi engaba acceptable. Hatshi ukwalela umuntu olamazim dollars ukuthi kawathengi esitoleni sami.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Kusasa lilanga lokukhumbula oyumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo. Wabhubha mhla ziku-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Umdala wethu wakhokhela ibandla lezaphu kusukela ngomnyaka ka-1961 laze layamanyana lelezanu ngomnyaka ka-1987. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla lezanu PF lizakwenza ukhetho lokudinga umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kulandela ukubhubha kwalowo owayesiphethe umnumzana Absalom Skhosana. Ohlela inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda utshele leli phephandaba ukuthi lolu khetho luzenziwa ngemva kwamaviki amabili. Iphephandaba leHerald lithi inhlanganiso yezenguqu kuzwekazi leAfrica eConfederation of African Football kumbe iCAF isedlulisele phambili imidlalo yenkezo yeAFCON ngomnyaka owodwa kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Imidlalo yalinkezo ibimele idlalwe ngozibandlela ngomnyaka ozayo kodwa isizadlalwa ngozibandlela womnyaka ka-2022. Lesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kona nibalaleli njalo linjane lonke. Hayi seliqalile ke manje uzozithwasa uzaqalisa idola leZimbabwe imali ebhalwe dollar of Zimbabwe. Not amabhondi seqalile solaba bebhenkile amabhondi sebedliwe futhi njalo labo njengami ngadliwa ama-trillion leso sikhathi imali zama ingcwalisa ibhenki imali ngeke imali yami yafela ebhenki azangibona yalisenti solaba bambe imali lezwa kuthiwa hayi anekele ingqondo zishiywa zokudlala iy'ngqondo zabantu mani yekela impeto elifake ezimali zonishwapha ziya expire sokuqala esenye imali mazi expire ali-revesi ukuthi linikeza abantu imali zangalo imali engenayo selisithi amuntu udlile udlile hhayi ingezinjalo kungani ukudlala amakhasimesi edlala amakhasi ngesitoti ngebhenki hhayi uma uthi amakhasimesi alinjukuzelezo
ye salibolani salibolani ibasakazi bakasuto 7 linjani athina siyaphila ngomusa kankulunkulu ya ngiyalifisela impilo enhle ngoba nathi nesitshela indaba ezizwakalayo not ezizimbobo ezisitshele mbanga ngisho ukuthi sibasela ma ngoba bathe umgodi wegweru abantu ababawela umgodi kodwa mina ngapholithi khona aliwana ubhajiswa umshayi isithi kakhula liqiniso-ke umsakazi wokuthi ezimbobo into engiza ngokuyiqinisa ngithi khona abantu sazibasuto 7 ngane abantu bezimbabwe bonke abantwana bakamthokazi ha-a abake bezinuke mani betshenele ukusapota abantu bempumalanga la bempumalanga basincedi ngalutho basifula ngebhukurawuli ngane somusa kankulunkulu ngane mandelo kazisekho kodwa lokho siphambili ngochamisa shambe phambili ngochamisa batshaya nochamisa abajoyine ibandla lakomthokazi litshayane lento zesitshonelezi kathi futhi lina mandela ngaliboni yini khona amathona adoza ingubo esayidini yabo ha lani bakithi ake livula inkophe noma izulu isifa abalandaba kwezilonga ukuthi itshona hhayi bo ake sishiyane lokusapota abantu bempumalanga sesidiniwe thinabo ngandla ngizwa amazwi ngatsho bengisithi amazwi wami la ngali yakhipha kodwa ngizama ukuphuma amazwi wami kodwa kuyazwakala ephuma ngangikwazi khona kwenzakalani kumbeni hhayi akulandaba
injani basakazi abahle abakastudio 7 ye hhayi siyazizwa ezombangazwe lezi ezihamba phambili siyamangala nje ukuthi kungani amaphathi esishoneni wona esilwa wodwa uthamisa lomnangagwa into eyi-1 ngiyamangala nje abantu bathi umnangagwa ye bathi umakhuphe uhamba lo mnangagwa kulento abantu abangayikhulumi besobala ukuthi uchamisa ube liloya likamnangagwa ube liloya likamnangagwa laphana into abayibangayo imathebheleleni uchamisa kwathi umgabe sezakufa wahamba kwakuchamisa kwakumgabe le kwafunda ipolitics kuyifundiswa ngoyisemkhulu umgabe okuncindezela abantu besindebeleni mina endlini endihlala khona lama abantu abavota abangu-9 vele ngeke beze bemgcobhe phansi uchamisa wento elikhuluma ngayo kala kada umuntu ole-tribalism vele amvotele kakhohlwe kade lakhipha amavoti awu-9 ama amavoti ngiwabhekisa le kumqondisi thina sifuna i-9 city zethu eziyale ezazikunkomo leziya zezizifunayo vele singasakufuniyo khwayo kuvotela ishona since 1980 amashona esembusweni esehlulwa yokuthi enze imali esehlulwa yokuthi bazenza abantu abafundile bengafundanga bekhandelana izithupha izithupha zokudiza lezi ezesishoneni lezi abantu abafundileyo bengenza inonsense enjengayonale abakwazi abakwenzayo baphonge ukuvuka besenza izinto imali zabo phonge ukuvuka kukhandwa amaphepha besehlule ukwenza izinto ezihlonishwa ngamanye amazwe kuthiwe ngabantu abakhokheli abantu besishoneni vele abalabo ubukhokheli ngabantu bokulandela emuva kuphela awungeke ukhokhelwe yilaba abantu abanjiswa abantu abangala-oda thinasivoteli vele yena uchamisa wangkhona kakhohlwe komthwakazi la thinasifuni ilizwe lethu kuphela yena kalibale nje ngesitala sakhe lesathi esifundiswe ngoyesemkhulu umgabe ame ngaso lesi sokutshintsha athatha abantu besishoneni azobavotisela ngapha simbonile labo kambarami bakhe laphana etabloku esenze idoti vele sesimazi thina ukuthi vele yena nguyo le-tribalism enzima ya njalo yena lo mnangagwa into eyi-1 wayeliloya lakho umnangagwa wansebeqambela umakhupha amanga umakhupha wayevele i-vice president katswangira iqiniswa libeke obala kubhalwanga ukuthi abantu besishoneni umele bekhokheli sesifuna ukuthi itonga likhokheli ivenda likhokheli namakhalanga akhokheli kula bantu abalengqondo amakhalanga la ha sesidiniwe ngalaba abantu besishoneni thina sesifuna imthwakazi ebe yedwa vele asafuni lokho kwesishoneni lokhu kutshontsha imali abantu abatshontshe amabhiliyoni ngapha bekuya bezokhandela abantu amaphepha abana nhloni bathi abantu babanika 75 US, abantwana babantu abatshona belinda abantu begcina izimpilo zabantu, bona betshontsha amabhiliyoni, betshontsha amabhiliyoni. Sekangathi sebetshontsha izimali zama-health organization, yizo abazitshontsha abangazo. Lokhu kuqanjwa ye kule namba enjini inamba enje besenzela ukuthola imali ngabantu, ngapha bevale i-industry abantu bengahambi ukuhawulisa abantu. Abaphume labo mnankagwa labo abake bephuma abantu besitshoneni ke sibone omunye umhlobo. Ngiyabona.
Ah, salibonani Studio 7. Hayi, kunzima. Kunzima iZimbabwe mayinje kayihlaleki. Ayihlaleki badala, kunzima sibili. Ah, kunzima basakazi bami. Asazi ukuyaphetha ngani makunje. Abadala bathi sayicela ividiyo siphelelwa la ngamagama okukhuluma ngalokho okwenzakala elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga. Niselufane ngundlovu lami. Izimo abasakazi bami lokhwenya libingelela, hlalani lisiqhubela njalo izindaba, qhubeleni izindaba, kodwa lokhu kungala kunje kuzayidala into engalamulekiyo. Kunzima lokhu.
Basakazi leStudio 7, ngiyalibingelela lonke ngaleli ilanga. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngalo umkhuhlane we-COVID. Ye, umkhuhlane lo ukhanya uyaqansa sibili. Kodwa nxa ngikhangele ngibona uhulumende nguye olomlandu, ngoba uhulumende laba abantu alokhe babuthanisa ukwarantayini bengahlolisiswanga, bengahlolwanga, njalo bengela social distant and qondileyo, khonokho kutshengisa ukubana uhulumende uyehluleka, ngoba izinto zakhe kazikwananga njalo kaziphelelanga. Ukwenza kwakhe asisuthiseki ngamabambelo akhe akwenza lokhu. Uhulumende alubana laba bantu ubathesta ngesikhathi eseneleyo, njalo kuma-quarantine bathole i-social distance enhle. Ngalokhu uhulumende uyabuthanisa abantu ingazathi yizimvu nje ezisesibanyeni. Awungeke ukela ukukhula umkhuhlane plus ukuthesta kwakhe. Hayi, ayisikho esikukhangeleyo thina. Sikhangele ukuthi uhulumende aqinise umkhankaso wokuthesta, kodwa hayi, kakwenzi lokho. Njalo kubuhlungu kuthi abantwana beZimbabwe, ngoba imali khanya ziyathathwa ziyantshontshwa, akubonakali ukuthi imali zihamba njani. Ina nxa singazizwa zingena ziphiwa, kodwa ukuthi zisebenza njani, benza njani, kunzima. So uhulumende hayi akabambe indaba le ngendlela eqinileyo, indlela enhle. Musibanda,
sanibonani bantu bakithile, njalo ngezindawo. Hayi, siyabona leli hlazo lenzakala elizweni lakithi leli. Hayi, mina ngiyamangala, kuyangimangalisa loku okwenziwa ngabantu bezanupf, loku okwenziwa ngumnankabo. Kanti le mali ayitshontshayo kangaka uyisaphi oyala ukubhadala izisebenzi ezisiza abantu, ezibheka abantu? Uyala ukubhadala amatitsha lamanesi, kanti imali yena uyitshontsha uyisaphi umnankabo? Abantu babhekane nomkhuhlane, yena ubhekana nokutshontsha. Buka nje manje le mali ayitshontshayo, kube ngamanje yiso isikhathi abonise ubupresidenti bakhe umnankagwa, kube nga ubonisile ukuthi wavotelwa ngabantu ngeqiniso, kube nga uthethe le mali ayitshontshela uZulu wabo wabathengela ukudla ngayo, ngoba yimali yabo ayitshontshela bona. Buka nje leli khehla leli uJonathan Moyo, kube ngasikhuluma kanje usejele, kube nga izakhi iyenza umsebenzi wayo, kube izakhi akusiwe ezanupf, kube ngasikhuluma iziphathamandla zezanupf ziyafika 20 sezivalelwe ejele zibhantinta, kube nga izakhi iyaweza umsebenzi, ngoba amasela awezanupf asegcekeni ayaziwa, bonke bayaziwa eyaphuzethi abatshontshayo sukusayeleni umnankagwa ozibiza ngopresident. Mina kube umnankagwa ngila mafoni wakhe bezonifonela live ngikhulume laye, ngoba vele kakusopresident uzibiza ngopresident, umuntu ongcolileyo asopresident lwa, angeke uzibize ngopresident utshontshela abantu imali zabo.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane, inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zingene ezitaladeni izolo zitshengisela zisithi zifuna kubotshwe abezomvikela ababulala ababetshengisela befuna uhulumende omutsha nyakenye. abaqoqelo lokhu kutshengisela bathi bazaqhubeka bebamba ngamandla uhulumende wesikhatshana we-transitional authority ukuthi ajezise abezomvikela labo kungakhathalekile ukuthi kule gcikwane le-coronavirus elivimba ukuthi abantu batshengisele. Ele Equatorial Guinea selivumile ukumisa kancane kwakhiwa komduli womngcele le-Cameroon kulandela inkulumo ezenziwe izolo. Amazwe lawo mabili aphinde avumelana ukuthi asuse amabutho kade ebutheni emngceleni lo ngemva kokufa kwabantu abayisikhombisa kulandela udlakela olwaqhamukayo ngeviki edluleyo phakathi kwamabutho amazwe womabili. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzaqhubeka isenza imihlangano yamarali lanxa kusesatshelwa ukuthi ukubuthanisa abantu abaningi kuzabangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Bakhona abazithola sebele gcikwane le-coronavirus abagoqela iziphathamandla zomkhankaso wakhe emhlanganweni werali eyenzelwe edolobheni le-Tulsa ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala igcikwane leli seliqale ukumemetheka kuzigaba kumbe ama-states amaningi kakhulu. Sixoxile isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo umi njani edolobheni le-Texas.
Ye, hayi, lapha baba mnumzana, mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we-South eTexas kusiya lamaye ama states la ngaphe South. Umkhuhlano lo ngkhono ukhanya ngathi uyamemethe. Khono ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe kodwa ukuvala kokona kakubonakala ukuthi kuvalwe emhlobo bani ukuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlo liyi-1 elinye livuliwe. Manje kono kuyano kwenza njiana yiko sokusenza kathesi kukhanye sokusiba kubi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then ke kwazokubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela sebehlangana sebekhulumisana besenza konke lokhu bengelala mamaski lamamaski kunjalo. Yiko ke mbona ngathi yiko kwenza sesinkona singathi siyezwa kathesi sibili ukuthi lapha eTexas sekusichaya. Kuyachaya sibili. Ama-numbers zethu ayakhwele kakhulu emadolobheni lamathathu. I-Dallas, Houston, le-Austin. Kukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo mina ngokubona kwami. Ngoba nxa ukhangela lapha kuzamela ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So ka angazi njalo njengoba beyibona ababakhangileyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. Soke ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa ke umkhuhlane lo sokukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela. Kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana kakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwaba lichumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yedajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasamukela isixwayiso sokutshengisela ngoba phose wonke umuntu esethwele nzima ngomumo wezonotho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.